Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Mfumfu 2018 ngoPrasitas Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa iphenyo yangkhona. Thina sibona ukuthi i message ona le e reconciliation and peace ngiyayikhona kuphela ezanceda abantu.
Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu ye-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole zamanyane njalo kube lokuthula.
Lokhu sokukhuluma ngoziyambi lokho ukuthi sifuna ukuthi ukujamisa. Asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogram yethu ye-anniversary. Thina sithezi le-anniversary. Njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhla naye la.
Umphathi ntambo wezemithelo wedalela ePhalamende uMnumzana Ziyambi wethusela umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Jamisa. Njalo kwezemidlalo seliphelele ngumphako iqembu le-Highlanders umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeleHarare City. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu e-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole, bamanyane njalo lokupholiswa kwamanxeba. Uqobo besithi ngoba ukufuthela nakubuyisela muva impumelelo yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokheli ithi ngaphandle kokuba ilizwe lilungisise umonakalo kwezokuhlukunyezwa kwabantu owenziwa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse wadala ukufuthelana, kalisoze lafa lathuthuka. UMnumzana King Darlington Masenda, omunye wenkokheli ye-Renewal Fellowship Church emzini we-Marlboro e-Harare, uthi uqakathekile ukuba alalele abakutshoyo uMnangagwa.
This is the way that we feel will correct the situation or the trajectory that Zimbabwe is taking.
Le yiyo indlela esibona ingani ezolungisisa isimo le ndlela elandelwa ngeleZimbabwe. Sichasise lokuba kungani sisithi thina sibona ukungaxolelani kungumgoqo obuyisela muva kwempumelelo yelizwe. Sinye siyakholwa ukuba umongameli wethu ulikholwa lwesiKristu. Siyakholwa ukuba engathanda ukuzwa esingakho abe sesithi kuyini esingakwenza ngemva kwalokho.
UMasenda uchaze lokhu ukungaxolelani njengesikwelede somoya.
We believe that the reason why our nation is not prospering and not going forward is because
siyakholwa ukuba isizathu ilizwe lethu limi ndawonye lingathuthuki kungoba kulesikwelede somoya esasibangelayo okuyisikwelede sokungaxolelani okugcwele elizweni lethu. Sikhuluma kanje, ilizwe lethu likusibanga lapho lingayindawo. Kodwa kuqakathekile ukuba uZulu wonke eZimbabwe ukuba baxolelane kulokho okwenzakala ezikhathini zangeminyakeni yangemuva. Bese sidinga indlela ezokwenza uNkulunkulu angene empilweni zethu, asisindise abe sisisa kusibanga lapho sifisa ukuba kuyiso.
Unkosikazi Caroline Masenda, ongenye yenkokheli ye-Renewal Fellowship Church, uthi uyazizwisisa kakhulu inhlungu ezilethwa yikufuthelana phakathi kwemihlobo ehlukeneyo, ikakhulu kwabesindebeleni labesishoneni. Uzalwa ngumama wesindebeleni unkosikazi Masenda, kuthi uyise engowesishoneni wayakwendela kwabesishoneni njalo.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa iphenyo yangkhona. Thina sibona ukuthi i message ona le e reconciliation and peace ngiyayikhona kuphela ezanceda abantu.
Uthi indlela yokuxolelana yiyo kuphela engakhulula uZulu weZimbabwe kuloko okwenzakala ngezikhathi ezehlukeneyo embalini yelizwe.
Ipain yabo, it's like kuyenzakala yesterday. It's so real. So siyazwisisa ukuthi sikhulume, all of us sibuye sikhulume, olobuhlungu la ekhulume, abayenzo abakuyenzayo labo bakhulume, sibuye together sikhulume indaba zona lezi.
Abebandlaleli bathi uhulumende ulomlando ukwenza isimo sibe ngesivumela ukuba abantu baxolelane. Bathi kodwa kumele kube yinto esukela phansi kibo abantu kusabalale kuye emabandleni ezokholo. Kusuke lapho kuye eziqintini lasezabelweni kuze kuye fika la kuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Umphathintambo wezemithetho ledale lephalamende uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umcimbi webandla le-MDC Alliance wadluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera ukufuna ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomongameli ungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo engadilikelwa yimiduli yejele uma bengakwenza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhanyelelwe ukwenziwa libandla eliphikisayo le-MDC Alliance kokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwe munye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrate iminyaka eyi-19 silokhu silwisana le-ZANU-PF. Ilungelo lethu lelo njalo kusesisekeleni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi Ziyambi lokhu ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithezi le-anniversary, njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayela. Zaliswa ngamapolisa ukuthi sithokozelele leli langa besitshela ukuthi kulomkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa hhayi sisavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusimangalisayo ukuthi iZANU yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare kabazange bakhethe ukuthi kule kholera. Abadlali benguqu labo bahambile bayadlala ikhoza ukuthi umangalisa-ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera, kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilitshoyo ngibekumele ukuqakazela ukuthi sesile mnyaka eyi-1963 qukuxana leZANU, njalo sizali thakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kanti seludaba olungasenza singenzi lo mkhosi.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
ngayithi lokhu vele uchamisa thina sizamgcoma lo mizane engafuni funa thina sizamgcobe benguye umongameli ophatha intambo eziphezulu sizathiwo ngobana hhayi lokhu esikubonayo into sezikhwela mthokotho akusacaci ukuthi kuhamba njani uchamisa ngesifuna be ngumongameli iZANU-P F yatshontsha la ma-election bariga bathini akucaci sosifuna yena uchamisa bemgcobe benguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance koBulawayo, umnumzana James Nyoni, uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Kathe sesile problem efuel asiyitholi. Izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho, so impilo yakhona senzima ngoba even uma uthi ule bondi ibhondi engalisebenzi uyabulalo kodwa kuyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa, so kunzima kakhulu. So simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu abethu laba just bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimela iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo ugcine useguqula ukuhlawuliswa komthelo okumele ubhadalwe lapho kusetshenziswa imali kagesi oma monetary transfers, esithi amasenti amabili okumele abhadalwe kudola ngalinye kuzamele iqalisele lapho umuntu ethenga impahla elentengo ephezu kwamadola alishumi. Amankampani ayabe ehlawulisana ngale indlela, lawo kasoze abhadaliswe lomthelo leholo lezisebenzi, ukubhadala imithelo kahulumende lakukhansili, lezinye indleko zokubhadalela ngemali yakwamanye amazwe azisoze zabhadaliswa lomthelo. Lezi mali eziyabe zisetshenziswa nguhulumende ukuthenga loba ukubhadalisa ngogetsi lazo azisoze zabalalomthelo. Iphephandaba le-Newsday libike ukuba uNcube ucene eguqula kancane lomthelo, iningi selihlabe omkhulu omkhosi lisithi lokhu kuzadalela abantu abaningi lamankampani inhlupho. UNcube ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zibe lesineke kusenzeka linguquko engaba nzima ekuqaliseni kodwa ezakwenza impilo ibe ngcono emuntwini wonke nxa sokusebenzeka lula. Uhulumende sesenelisa ukuqoqa kuhle indleko zakhe uza kubhajethi. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili sohlelo lwethu lolu, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump ufike eCairo kwele Egypt lamhlanje, lapho amukelwe ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi lomkakhe unkosikazi Entissah. Ngemva kokwethekelela isigodlo sikamongameli, uphinde wethekelela isigodlo sommeli weMelika kwele Egypt. Wazogcina ngokwethekelela indawo ezakhiweyo ezama-pyramids kanye lasesithombeni ese-Great Sphinx. Kuthi-ke inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isethule isicelo emazweni womhlaba sokubuthanisa izigidi ezedlulwa kancane ezingamashumi amahlanu zamadola 50.5 million yokuphathisa ekuncedeni inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 191,000 zabantu bakwele Indonesia abawele ludubo ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba ebangele eyinye njalo ingozi eye-tsunami. Okwamanje ikelani silifake ezandleni zika Chris Gandhi esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLoa Gweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandi, lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa eLoa Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLoa Gweru kathethi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa i-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLoa Gweru ikakhulu ezelatshwa eklinika yeLoa Gweru Mission, yeLoa Gweru Adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kotumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi ngakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lesibhedlele esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela, ngoba-ke nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kati esibhedlela abaonomongikazi bakufundele khonoku ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke. Kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLoa Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu, ngoba engxe umuntu uyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe erich nxa erechiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngiwakobani, uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu enjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group, ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bababa ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kuya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisu imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngokubalulekile.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani into elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo Gandhi, njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo erejwa emnyameni onje njengaloyo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni kodwa akazithwale umuntu womuntu angamaziyo ukuthi umntwana lowo amthini. Uyabona ukuthi kunzima ukhesi 29 lo Gandhi.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zeLoa Gweru ezelatshwa eLoa Gweru clinic, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eklinikhi akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kulamakliniki zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi i-information le bayishiye baxoxisane ngokuthi kuhamba njani ngokukhitshwa kwezisu. Okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo. Sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende, ngolwabantu, sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini ngasoku siyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibonile babagandi lami, ngiyalibonga umsebenzi oluyenzayo madoda, asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku weLower Gqweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Sibongeke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Okwamanje sengilifaka ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke ezibathelane labesifazane. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Justina Mukhokho, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usanda ukunquma ukuthi ahlawulwe amadola azinkulungwane ezilikhulu elilamajumi amahlanu i-$150,000 ngemva kokuthunjwa kwakhe kanye lokuhlukuluzwa ngomnyaka ka-2008 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ukuhlukuluzwa kwabesifazane kuyachiyana lokuhlukuluzwa kwabantu besilisa. Sathunjwa kwakulamadoda kodwa indawo lapho okugcinelwa khona izibotshwa zindawo ezalungiswa kukhangelelwa ukuthi zindawo ezizasetshenziswa ngamadoda. Okutsho ukuthi njengomuntu wesifazane nxa ungephulelwa ilungelo lakho ulakho ukuhlupheka kakhulu ukwedlula owesilisa ngoba kulakho okuningi oyabe ukudinga njengomuntu wesifazane ongasoke ukuthole kodwa kuyabe kuba lula kumuntu wesilisa. Ukhona umama owayethunjiwe konke lo mntana kwayele 2 years. Kwakunzima ukuthi enelise ukuhlala kuleyo ndawo njengokuhlala esasekwenza thina ngoba yena wayelo mntwana. Ungaya ezitokisini okuthiwa ngamathewu emapholiseni akula ndawo yokugeza. So nxa usesikhathini wena ungumuntu wesifazane uzabe uyagezanga awukutholi ukuthi uhambe uyogeza. Lokhu lo mntwana kuba nzima ukuhlala kulezo ndawo ngoba indawo lezo mina lapho ngihlala khona emathathi ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu olomntwana angahlala njani kuleyo ndawo. Engathunjwa labo ngo-2008 baneendaba zabo ezikumthethwandaba kodwa ukuthi ngizwisisa ukuthi indaba lezo kuyini okuziphicayo akuzwakali ngoba baningi abantu bakuleli abafuna ukuthi indaba zabo nazo zilalele.
Sabona laphana sesiya kukhetho lina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kukhona elakubonayo okwehlukileyo ukuthi abesifazane ababengaphathanga kuhle kulabesilisa.
Sakubona kakhulu ukhetho lwedluleyo lolu lube lukhetho lubandlulule kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane basetshenziselwa ukutshaywa, basetshenziselwa ukutshaywa ngamazwi. Amanye amazwi akhona angenelisi ukuthi ngiwakhulume ngomlomo wami. Okuningi obekubhalwa ku-social media ngabantu besifazane yizinto ebezisihlukuluza kakhulu ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Esineni sikulingani kuhambelana nenani labesifazane elicine lingena kudalela ephakembe izini kumakhansili lokunye okunjalo ngoba vele ukhetho lwakhona belulolaka kwabesifazane.
Uthe ngaphambilini kwalingxoxo lanxa umuntu engaphiwa imali akuthobi ezinye izilonda.
Akukhambelani vele ukuthi ukukhangele. Ngiqede isikhathi esingaba ngamaviki amathathu ingekho emzini umntanami engelamama, umamami engelaye umntanakhe, obhuti bami bengelaye usisi wabo. Angazi ukuthi bona labo bonke bangakwana yini ukuthi bathothwe yona le imali engitholileyo. Ngemva kwalokho ngiphuma ukuphila kwakhona bekunzima. Sengilesikhathi khathesi ngihamba ukuthi ngihambe ngiyokhuluma lengithi ezibona ngabantu ababe beshukudiza ukuthi senelise ukuthi lasithi siphile impilo efana leyabanye kodwa akulula ethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi wena sengihambe uhambo lolu sokungcono ngoba kwesinye isikhathi wehluleka ukuthi ulale kwesinye isikhathi owakwenziwayo uyakubona kusenzakala emehlweni akho kwethusi kungaba lokunye nje okukwethusayo okwenzakalayo njengesikhathi lapho kwathunjwa khona uyithayitha mara ngibuyele ku-2008
kodwa akukhona yini lapho abantu abasiwa khona kubodokotela uhulumende engathi ngama-services lawana awe-mental health
uhulumende asikakuboni mina uncedo engilutholileyo ngilithole kubantu abazimeleyo yinto esiyikhuthaza uhulumende ukuthi ayenze lakhathesi sikhangelane lo msebenzi ophambi kwe-National Peace and Reconciliation Commission kuza kuba nzima nxa kungela ndawo zona lezo ezenza ukuthi kube nokuthobewa kwabantu
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Justina Mukoko umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyambonga ke usithandekile Mhlanga ngosinika uhlelo Women's Forum
Ngwezemidlalo lamhlanje seliphelele ngumphako iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeHarare City nge-2 kanya namhlanje emini. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphuku lamqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu elokuphakamisa isicoco seChibuku Super Cup alisela kufezeka ngemva kokuba abafana beBhosso lejawe nge-2 kanya. Iqembu eliphethe lesi sicoco eHarare City emdlalweni oluqhutshelwe esikodlweni enkundleni yeRufaro namhla emini. Iqembu leHarare City lisehlelwe nguWilfred Mubirimi kanye loWilliam Manundo ngehlandla lokuqala lomdlalo. Ikanti iqembu leHighlanders lona likhuthe umbekwa kule mizuzu elitshumi umdlalo uqalile. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi ukukhutha umbekwa yikho kuhle kwaphazamisa abafana bakhe iningi labo kungabadlali abasakhulayo.
We all witnessed again normally when youngsters get an
opportunity. Siwubonile sonke umdlalo njalo kusuka kube nzima ukuthi abafana baphakame nxa bengathola ithuba elinjengaleli esilitholileyo behluleke ukulisebenzisa kodwa kukhona engikubonileyo abakwenze kuhle ukugoqela ongalahli imbeleko ngokufela.
Komunye umdlalo wenkezo weChibuku Super Cup odlalwe namhlanje iqembu leCape United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokunqoba eChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Isikhathi besiphelela amaqembu engutshikilo bhanca kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leCape United uLloyd Chitembwe uthe yena akahambelani lenkulumo yokuba iqembu lakhe selingaphakamisa linkezo ngemva kokuphuma amasinya kwamaqembu aqhuba kuhle kumncintiswano weligi. Izemba mgodi zelitshele platinum.
You can't win it until you play the last game and making sure you win the last game. So
awungeke unqobe ungakadlali uphumelele kufinal kodwa sizimisele ukulwisa size sifike emaphethelweni njalo njengeqembu silokuthokoza okukhulu ukufinyelela kulesi sigaba somncintiswano.
Imidlalo yesigaba sekwarafinal yenkezo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leDynamo selizemukela khona eleRentals enkundleni yeRufaro kuthi eleFrank lizanqikelana leLenitruth ngaseGibo. Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesi ngasavumi ukuba siqhubekele phambili. Inkonkele zebandla lokholo lwesiKristu iRenewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxolelane bamanyane. Mpathi Ntambo wezemithetho ledalela iPhalamende wethusela umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kuthi kwezemidlalo seliphumile iqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.